silo mhlangano ke lapho bethi bize khona abahlali beManicaland kubana sikhulumisane liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifocusa kuyanka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya kungasenani inguquko ayilandaba lamabandla inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube lenguquko lokutshintsha impilo yomuntu wonke.
Siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edale lephalamende alokhu ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye, kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basifuna ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshele eManicaland ukuthi thina njengeManicaland sizalandela uba kuChamisa laphaya khona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleleyana asiyo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimbabwe. So abantu bavumeleni ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalamenti abafuna ukuhamba nokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo laba emakhansilini, kodwa thina ifocus yethu ukubana silungisisa udaba lokubana kube lokhetho olu-free and fair ukuze umongameli uba kuChamisa angene e-state house. Nxa engangena usekwanisa ukutshintsha impilo yomuntu wonke weZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na?
Ngathi siyaphambili siza announce ebantwini bonke ukubana lo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantwini ngenxa yabona le nhlanganiso asiyonhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu. So lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi ngezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani mayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.